Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ngenjabulo kuStudio 7 ngolwesithathu mhla ka 30 kuNcwabakazi 2023 ngosithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
I'm going to talk about the International Day of Victims of Enforced Disappearances.
Abalwela amalungelo oluntu besithi kumele kubunjwe umthetho okwenqabela ukuthunjwa kwabantu eZimbabwe.
Yikho kungayisiwa Zimbabwe Day, but kuyi-International Day. Abantu bayatshontshwa ecashi. Silabantu abatshontshwayo ngezikhathi kulinywa ilizwe leli, abanjengabo Ifan Duke owaye kuZipra. Silabo Nelson Sithole abatshontshwayo.
Ibandla le-CCC lithi selisungula umkhankaso wokugqugquzela ukuthi kwenziwe ukhetho olutsha eZimbabwe ngoba oloviki edluleyo lwaba lokuqelibezela. Ibhili ibutho leGabon Central Africa lithi selihluthunele umongameli Ali Bongo walelo lizwe umbuso ngoba lisithi ukhetho lusanda ukuqhutshwa lapho anqobe khona belungakhululekanga. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kona lo msakazo. Inhlanganiso yamagqwetha lwela ilungelo loluntu eZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi kumele kubunjwe umthetho wekwenqabela ukuthunjwa kwabantu kwele Zimbabwe. Ithi ukuzwisa ubuhlungu ukuba kusanda kuthunjwa ilunga lebandla eliphikisayo elitshaywe kabuhlungu ngabacatshangelwa ukuthi basebenza lohulumente ngesikhathi kunanzwa usuku lokuvikela lokhu olo-International Day of the Victims of the Enforced Disappearances. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngugcweleyo.
Inhlanganiso le ithi ukuthunjwa kwamnumzana Nelson Mugwena owebandla le-Citizens Coalition for Change otholakale elimele egangeni eMashonaland West ngesikhathi eleZimbabwe liqhuba ukhetho olukhulu kuveza ukuba eleZimbabwe kalila mithetho ehambelana lokunqabela ukuthunjwa kwabantu. Ithi abanye abathunjwa ngendlela efanayo bagoqela u-Itai Zamara, uPatrick Nabanyana, uPaul Zuze labanye. Iphinde njalo yathi kule mibiko eyavezwa inhlanganiso yomhlaba wonke jikelele e-United Nations ethi kulabantu abafika phose amachumi amahlanu 49 abathunjwa batshaywa kakubi kwele Zimbabwe ngomnyaka ka-2020. Kodwa isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyati uthi ngamanga ukuthi kusanda kuthunjwa ilunga le-CCC.
Mina, I am not aware. I need amabizo so that I can check. But I also want to start listening to abakuthi kumele bakaphele because abantu esibabonayo bekhuluma amanga. So ngicela lini kamabizo so that ngikhulumele amapholisa kuma-stations ukuthi indaba lezi zikhona yini kumbe hatshi.
Kusenjalo abenhlanganiso yezakhamizi iBulawayo Progressive Residents Association bamanyane labenhlanganiso eibhethu likaZulu emkhosini wokunanza usuku lokuthunjwa lokunyamalaliswa kwabantu ele International Day of the Victims of Enforced Disappearances. Lolu luhlupho abathi lokhe luqhubekela phambili eZimbabwe. USenator Tholakele Khumalo uthi kuyamangalisa ukuthi abantu bayanyamalala loba ilizwe lathola uzibuse. Uthi umnewabo uNdebele wanyamalala ilizwe selithole uzibuse.
angisakhulumi ngalaba ababezobo angikhulumanga ngaba bezobathatha e-PND ngoba babebuya baze bathatha abantu abazali bakho bakufuna bebabulala endlelini bengafikanga ebazalini but bebabuyile e-PMD ukuze abathatha
isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Sidumo Bhebhe ubehlengezela inyembezi emkhosini lo esithi unezihlobo ezathunjwayo
ngilabo malume abangu-2 uRoger Mpofu noMoses Mpofu udisappeared bathathwa ebusuku bathathwa abantu ababegqoke iuniform yesinondo
umkhokheli wenhlanganiso yabafundi eyezimbabwe national students union uBeno Ncube uthi iningi lilamanxeba okunyamalalelwa izihlobo zabo
as a community from Matabeleland we are the post-traumatic disorder sonke as a whole and there hasn't been anything that has been done to fix that
umabhalane weibhethu likazulu umnumzana mbuso ofuzwayo uthi uhulumende nguye owenza konke lokhu
yikho kungayisiwa zimbabwe day but kuyi-international day abantu bayatshontshwa icatshi labantu abatshontshwayo ngezikhathi kulelwa ilizwe leli abanjengabo ifan duke owayekuzipra labo-edson sithole abatshontshwayo ngohulumende wamabhuza labantu abaningi abatshontshiweyo ngohulumende wabantu abamnyama
okubandla lezanup f olilunga le-central committee umnumzana joseph chuma uthi abakusekeli ukuthunjwa kwabantu
no yinto vele engenamuntu ongayikhwabithi yona lezi ngoba ihlukumeza ilungelo lomuntu so ibandla lethu alivumeli kunokuthi abantu kumele bethumbana besezinto ezinjalo labanye futhi abachana besenza okudlala nokuntu izigeji lokhu besenza izinto ezinjalo so ezothi kona kugconwe nje abanye abantu kodwa ukuthunjwa lokuthumbana lokhu yinto vele engakhwabithekiyo njalo engafunakaliyo emphakathini
ibhethu likazulu liphakathi kokuloba amagama abantu abanyamalala kwele Zimbabwe ngesikhathi kusabusa abamhlophe lamanje ilizwe selilozibuse ngimele istudio 7 kobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu
Ibandla lesi-CC lithi selisungula umkhankaso wokugqugquzela ukuthi kwenziwe ukhetho olutsha eZimbabwe ngoba olwenziwe ngeviki edluleyo laba lokuqilibezela okwadala ukuba kunqobe ibandla leZANU-PF. Isikhulumeli se-CC umnumzana Promise Mkhwananzi uthi umkhankaso lo uzaqhutshwa phakathi kwamaviki amane alandelayo njalo uthi uZulu kumele aphatheke ngokugcweleyo. I-CC ithi ukhetho olutsha lolu kumele lulawulwe inhlanganiso ye-SADC le-African Union. Amaqula enhlanganiso zombili ayeseZimbabwe ngesikhathi salolu khetho athi aluqhutshwanga ngemfanelo. Sixoxe lengcwethi ehlaziya ezombusazwe izimele umnumzana Rejoice Ngwenya yena othi i-CC kumele iqale ngokukhweza izikhalazo zayo emthethwandaba ingakathathi amanye amanyathelo.
Isekelo sombuso kuyachachisa ukuthi nga kunenkinga ngodaba lokhetho kuyavunyelwa ukuthi ufule indaba yakho edaleni le-Electoral Court. Ngathi kwehlule sizaqondana-ke nedale eliphezulu i-Constitutional Court. So into yokuqala, so nga bengaqali ukukhuluma uphi bathatha asinyathelo epolitika. Mina ngokubona kwami aqale nginyathulo elomthetho ngoba umthetho yovikela umthetho wokutshengisa inombolo zakho kuletha amaphepha akhona labafakazi okutshengisayo ukuthi waqilwa nxasebezibe khona eliyangena-ke kumumo wombuso welizwe
isikhuluma labanye abe-TCCC bathi bayadonda ukuya emthethwandaba ngoba bathi imthethwandaba yisekela izanu kanti sebeke banqotshwa njalo lapho beze bephikise ukhetho ngo-2018
siyazi ukuthi ngalaxana i-nomination court yayise yona abaisayo amakandidate e-DC abulawa ngabaphume ensibaneni uprofessor Washington Ncube labanye amagcwetha bahamba kudali yayikhothi yathi hayi kabalisele ngakathesi sebengathi badonda yiko kufuna akona ukuthi bahle babe engqondweni bazikele ukuthi amadali la akompromise ufoke mina ngithi mina ukukhona esikeleni sembuso ukuthi amadali azimele wodwa yabahambe emadaleni yekwehlula ngomnyaka lowana kodwa ilanga lalingalinye lilelanga lalo ilanga liyaphuka litshona bengalandeli lokho okukhulunywa nje akuokwethuseka nje ngabangeni ngoba izanupif ifuna vele mingayo emadaleni ngoba ukukhuluma ngokomumo kumele ukuthi sadek izakuncedisa hhayi gabasizabancedile iqiniso banqotshwa lasttime kodwa laba abalitshumi lambili ama-members of parliament bakhona kakhe yikho ngabangeni edaleni bayindlalele edaleni indaba yakhona.
Isibone izolo i-CCC isithi ifuna kwenziwe ukhetho olutsha olukhokhelwa yi-SADC le-African Union. Okuzinhlanganiso ezilamaqula ahlole ukhetho aphumele isinqumo sokuthi hayi ukhetho belungakhululekanga kaloqhutshwanga ngendlela efaneleyo. I-SADC le-AU singabona zithatha manyathelo bani kumbe manyathelo bani okumele ziwathathe?
Into khona phela ukuthi nxa kuthiwa khona akube lokhetho olunye olutsha sokuzamela ukuthi ama-conditions wonke lana akhulunywayo kuma-recommendation alungisise. Lokho kuyathatha isikhathi into yokuqala. Yesibili, angikhona ukuthi i-SADC le-EU balamandla okuthi bathi khona akwenze olunye ukhetho. Ye, ingaba khona i-diplomacy bengakhuluma ngakho nje ungazi i-SADC iyaiaani futhi kuzanupiyef yaxotha izimbabwe ku-SADC xa lingenze ngama-election olunye ukhetho kumbe asisuze si-recognise ukuthi ngu-president ungawenzanga lukhetho atshela fana basinceda ngo-2009 2008 i-GNU.
Lo mnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi ehlaziya ezombusazwe ezimele njalo engumkhokheli wenhlanganiso ye-Coalition for Market and Liberal Solutions. Ubexoxa ecingweni lo Ntungamili Nkomo we-Studio 7. Ibutho le-Gabon Central Africa lithi selihluthunele umongameli Ali Bongo walelo lizwe umbuso ngoba lisithi ukhetho olusanda ukuqhutshwa lapho anqobe khona belungakhululekanga njalo uhulumende wakhe kahloniphi ilungelo loluntu. Ibutho leli lethule umbiko lo kumabona kude walelo lizwe lisithi selivalele umongameli Bongo endlini. Ube sebuse okweminyaka elitshumi lane njalo wathatha umbuso kuyise u-Omar Bongo owayesekhokhele eleGabon okweminyaka engamatshumi amane lambili. Kubikwa kuzwakale ukukhala kwemibhobho esigodlweni salelo lizwe ese-Breville njalo abantu babikwa begcwale ezitaladini bethabele ukususwa kukamongameli Bongo embusweni. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi yecubungula izombusazwe ezimeleyo umnumzana Bernard Ndlovu.
Okungayisikho into enhle yabifunwa ngabantu, abantu bafuna ukuthi kube lokukhululeka ukuthi bakhethe into abayifunayo. Esikhathini esiningi sometimes kuyenzeka ukuthi abantu bakhethe umuntu ongayisuye, but yisifundo sabo njalo lilungelo labo. Kodwa-ke kufuze sikuzwisise futhi ukuthi kulalolu hlangothi lokuthi kubuse e-Afrika kungani kuyala. Asikabi lali lizwe phela ukuthiwa nantiyana selibambile linto, abantu bayaphumelela, abantu balokujabula kulokuhlonitshwa kwelungelo lomuntu. Ububi lo bese sibubona lobo bamasotsha songani zokusibuyisela futhi emuva, sesingani sesibuyela empini. Impi yakhona isisenziwa kudliwa labakhokheli bakithi.
Singathini ngokwenzakala eGabon nxa sikuqathanisa lesimo esiseZimbabwe okwamanje kulokuphikisana ngempumela yokhetho langesikhathi esedluleyo kukhitshwa umongameli Mugabe embusweni?
Into engayizixoxwale ukuthiwa isilwane singadlula umuntu, sesivele sajwayela igazi lomuntu, sesiyahlala sihlupha abantu sifuna ukubadla. Khonokuyani okwenziwa eZimbabwe akuzange kube kuhle noma nje kwaphiwa elinye igama, kodwa kwabaye kungenela kwebutho ngoba amakhulu wonke vele ayenzakala njalo ukuthi kuyathathwa iradio ithathwe yilabo abayenza ikhunje ngoba nje eGabon bekwenzile. Ikakhulu laba abafuna ukuthi kube le nguquko sebeyahlala bekhangelela ukuthi sesingakwenza futhi yini. Kuyenza ukuthi abantu ababebefisa ukuthi balethe imali zabo bazovula amabhizimusi kwele Afrika sebehlala besesaba ngoba besithi akunakuhlaliseka. So yikubuyisela i-Afrika emuva. Bengisise khona phe ukuqathaniseni le ndaba ye Zimbabwe. Abaningi bathi okwamanje vele sibuswa libutho, sebeze bathi ngesilungu singaphansi kwe-military junta, lihlangane lo mongameli u-Idi Mnangagwa. Okwenzakala ngesikhathi sikaMuyi uMgabe ikuthi mboni ngani wasuka wakhohlwa yena uMuyi uMgabe ukuthi amandla eZimbabwe asemabuthweni uMgabe nawo kwakhe. Ukuze athatha amandla wathathela indaba ningi sithole, kwakumele ukuthi amabutho atshelwe khonokuthi kuyavumakala khonokho. Ukuthi kwenzakale kuncane ngoba ngithi udeputy umsekeli kamongameli nguye obekhokhele ibutho. So ngaphandle kuyikuthi sebexabene bona bobabili, likwenze futhi ithi hayi wena la usuyenza into eyenziwa uMgabe, into efana naleyo sesikukhupha-ke emandleni sesifaka lo.
Kungani ukuhluthunwa kombuso kuvame kumazwe asenzekini e-Afrika kule ningizimu yawo?
Sokuye kwaba lokukhuluma ukuthi i-SADC for example sokuyiklabhu yabantu abavikelanayo. So angiboni ngani umuntu ugcine sesaba ukuthi kanti lapha ngaqala isikhulu izosupportwa njani. EZimbabwe umbono wami ukuthi bayithengisa kuhle kwabanye. Plus ilizwe leZimbabwe laselihluphile kakhulu, bakhona bayithengise ukuthi hayi indaba le isihlupha njalo thina senzanga ikhula. UMgabe uzirizayinele yedwa bevikelana ngoba lo munye kwazi ukuthi ngingasukelwa omunye la msasa mhlawumbe kwebe sebesukela mina. Of course ungabheka eSouth Africa, mboni ngani kusese lokuvuleka kancane ukuthi abantu bakhulume into abayifunayo. Kodwa-ke ngenxa yokuthi kunaloko kuthiwa yi-white monopoly capital ebusa ngemali, bagcina futhi labo sebethengiwe abantu bathunwa.
Lo umnumzana Bernard Ndlovu ingcwethi yecubungula ezombusazwe ezimeleyo obexoxa ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Imizamo yokuvuselela ubudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe ikakhulu angentshonalanga afana leMelika leBhilithani ikhanya isesengozini yokutshabalala kulandela ukhetho oluqhutshwe ngeviki edluleyo olusolwa ngitsho labomanyano weSADC kanye loweAfrican Union. Uhulumende weMelika yena wethule umbiko izolo esithi usekhulumisana lamazwe akhelane leZimbabwe ngalolu daba lokuthi kuyiwa phambili njani. IMelika ilezi jeziso eyazethesa amalunga eZANU-PF phezu kokwephulwa kwamalungelo kaZulu. Sixoxele ngcwethi ecubungula ezombusazwe efundisa ikolishini leVets kwele-South Africa uDr Jethro Mpofu, yena othi sokungenzeka ukuthi amanye amazwe ase-Afrika lawo aqume ubudlelwano bawo leZimbabwe.
Sesingaqala-ke lapha ngalo loni leli bandla elibusayo eliyilo elikhokhele iZimbabwe kufika ekhethweni, njalo eliyilo elithi lona linqobile okhethweni. Lona leli bandla-ke lomkhokheli walo u-Emmerson Mnangagwa alisoze ngabona liphinde likuthole ukuthembakala emhlabeni, lokho esingathi i-credibility le-legitimacy. Ngoba ngokokuqala ukuthi o-SADC labo-AU ikakhulu bathi ukhetho walihambanga kuhle, ukhetho belulobumenemene lobungundengundo, ngakho balahla ithuba eliningi kakhulu ukuthi balungise indaba yabo lomhlaba, indaba yabo le-Afrika. Lona-ke ilizwe leZimbabwe lapho eselikhona seliyilizwe leliyana elingamazwe lawana ahlumezekile emphakathini emhlabeni, okungamazwe okumele umhlaba uhlangane uwafrize ukuthi aphume lapha angene khona.
Ngezinye indlela sithi iZimbabwe izaqhubeka ingadlelani kuhle lamanye amazwe, azaqhubeka eyifuqela katshana nje, ikakhulu amazwe angentshonalanga.
Ngempela sesizabona lamanye awase-Afrika lawo egeza izandla esimeceleni ngenxa yokuthi abakwenzileyo kuyenyanyeka, futhi-ke kungenamuntu othemba ukuthi bangakwenza ngaleso sikhathi. Bazokuba licaca sibili emhlabeni elingafunwa ngumuntu, omunye umuntu ongafuna ukuthi abonakale lalo ngoba lilicaca.
Kodwa yiwaphi lawo mazwe ase-Afrika, Dokotela Mpofu, obona efuqela iZimbabwe katshana? Ngoba sibona amanye afana labo South Africa, uBabu Ramaphosa usethumele amazwi senzela uMongameli Mnangagwa amhlophe, sibona eNamibia, oTanzania. Iwaphi owabona efuqela iZimbabwe katshana amazwi ase-Afrika?
Lawo nalawo asebhala incwadi emkhuquzela emjabulela ubuhlobo abusoze bufane. Bengabe besenzo okwabo kwediplomacy nje lobudlelwano kodwa ubuhlobo economically and political abusoze buphinde bufane ngoba alikho ilizwe lomhlaba elingasebenza lelizwe elenza njengalokho esikubone kusenzakala ukuphikisa intando yabantu egcekeni emini ilanga libalele akuvumakalanga.
OMelika, oBhilithane labo European Union siyabona bebezama labo ngazo zonke indlela ukuthi bavuselele ubudlelwano leZimbabwe bese belethe lezinye inhlelo obesokukudala bazicina. Kodwa njengoba sokunje singabona bezichitha lezo nhlelo yini kumbe sizabona beqhubeka ngazo kodwa bengadlelani ngokugcweleyo leZimbabwe.
Eziningi zakhona zingachitheka. Lezi ezingachithekanga azisoze zihambe ngendlela kade zizahamba ngayo ngoba wonke umuntu sesebenza laleli lizwe lalo hulumende ngokuthikaza langamahloni. Azisoze kufane kabo.
Lo ngu-Dr. Jethro Mpofu ingcwethi kwezombusazwe efundisa njalo ezombusazwe eQualitin Levis sikwele South Africa obexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7. Kusigaba sabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe sixoxa ngomcimbi wokuthakazelela imisebenzi yenkosi uMzilikazi kaMachobana. Sixoxa lomnumzana Phithizela Ngcobo omunye wabaqoqa umcimbi lo khonapha kwele Melika.
Umhlangano sizaba lawo lonyaka lapho eMelika ngokuthakazelela inkosi yamaNdebele inkosi uMzilikazi. Abembali bathi inkosi uMzilikazi yakhothama ngayena le inyanga ekaSeptember uMpandula. So ngakho ke lathi sihlanganela abanengi abantu bemaNdebeleni abasendaweni ezichiyetshiyeneyo ukuthi sikhumbule inkosi yona eyasungula isizwe sikaMthwakazi. Lonyaka sabe sisendaweni okuthiwa yiOklahoma lapha eMelika. Lapho sizabe sihlanganele khona sijabula labanye kumnyaka ophelelo 2022 besise Maryland duze lesigodlo seMelika iWashington DC. So yonke iminyaka nalesi sihlanganela sikubiza nje sithi ngesilungu King Mzilika celebration ukuze nje sibe labaningi abangazwisisa ukuthi kuyini okwenzakalayo. Kanti ngesiNdebele sithi sijabulela inkosi yethu uMzilikazi umsunguli wesizwe. Lokhu sikhangelela ukwenza iminyaka yonke ngayena le inyanga kaMpandula. Njalo siyabona ukuthi asithi sodwa lapha eMelika esikwenzayo, bakhona futhi abanye abakwenzayo endaweni ezitshiyeneyo lemazweni atshiyeneyo.
Kuqakatheke kanganani baba Ngcobo ukuthi lenze umhlangano nje?
Kuqakathekile kakhulu ukuthi sikhumbule inkosi umsunguli wesizwe samaNdebele. Uma betho abemba ezembali bathi isizwe esingelampande asenelisi ukuma. Impande yokaMthwakazi, impande yamaNdebele isungulwe inkosi uMzilikazi. Siyabona njalo ukuthi sesihlala emazweni akhatshakhatshana sikude lekhaya. Abantwana bethu esibazalayo lesibakhulisayo lapha kwele Melika abazi lapha baphuma khona. Ngokuthakazelela inkosi yethu le siyafundisa abantwana amasiko, sifundisa abantwana impilo yesiNdebeleni ukuthi ibinjani. Uyathola nje kudlalwa amalipho kulijwana, thole njalo kwethiwa inganekwana, into esingasazenzi malanga wonke lapha esesihlala khona. Kodwa sifunda abantu bethu bekhule besazi ukuthi hayi izolo abazali bethu labo khokho labo khulu bethu bebethi bengantambama uma sebeqedile ukwenza imisebenzi ade beyenza, bahlala ke kudlale imidlalo kulijwane, kudliwana ingqondo, ukukhaliphisa umuntu. Yikho ke kuqhathike ukuthi sigcine lelo siko lalapha emazweni esesikiwe.
Indaba abantu befisa ukuthi badakazelele imisebenzi kaMzilikazi inkosi yamaNdebele
ngoba kunengi esikufundayo kunkosi le. UMzilikazi watshengisa isibindi njalo wayeliqhawe. Uthe lobe sesukile kwaZulu esesiya lapho acine sekhona namhlanje kwele Zimbabwe wabambanisa izizwe ezichiyeneyo waphuma lesizwe sikaMthwakazi. amaNdebele wona ngokwawo kasumhlobo owodwa simhlobo echiyechiyeneyo eyahlangahlanganiswayo yaxutshaxutshaniswa yile inkosi umzilikazi yasiphuma ke isi kwasekuphuma ke isizwe samaNdebele. Babeke behlabele kudala bethi kudala kwakunganje kwakubusa umambo lomzilikazi. Umzilikazi yena wayelinguni kodwa elinguni enjalo wavumela eminye futhi njalo imhlobo engasimanguni ukuthi ihlanganele ibumbe isizwe samaNdebele. Yebo siyazi iqiniso ukuthi kwesinye isikhathi lokhu kwakusenzakala ngamandla, abantu babethunjwa behlanganiswe befuna bengafuni, kodwa esikubonayo ukuthi inkosi leyo mzilikazi yayifuna ukwakha ikhulise isizwe. Ngezembali bake bethi abanye abantu babethi bengathumba abanye babe batshabe chachambise bebulala abantu bebulale konke, kodwa umzilikazi kakwenzanga lokho, wavumela ukuthi abantu bonke bengene bebe ngaphansi kwesiko lesiNdebele, bebe ngaphansi kophiko lesiNdebele. Yikho namhlanje kulabantu abatshiyeneyo abadabuka endaweni ezitshiyeneyo bonke abazibiza bethi ngamaNdebele ngenxa yokwenza kuhle kwenkosi umzilikazi. Yikho kuqakathekile ukuthi sijabulele inkosi yethu, siyithokozelele ngokwakha isizwe sidlondlomale.
Yes, ungaphosela ukugcina baba Ngcobo.
Ngifuna ukunxusa wonke owenelisayo ukubuya eAtmore eOklahoma ukuthi aze sihlangane sibe baningi sifane lechebechebe sibuye sonke sizojabulela inkosi yethu. Siyanxusa bonke abantu abenelisayo ukubuya, abalemvunulo yesintu bavunule kuphele, abazi ukupheka ukudla kwesintu kuphekwe kube mnandi, abakwazi ukugida amagabazi abuye njalo agabaze, imbongi zibuye zibonge kuthi wonke umuntu atshengisele ubugabazi bakhe. Siyalinxusa ke eOklahoma ukuthi lize ngompandula langa lokuqala kusiyalo kwelesibili. Impela viki yonke siyabe sikhona isizwe sikamthwakazi lapha kwelemelika, labanye abavela ngaphandle babe khona. Singaqhize eqhakala sincokola sitshengisa ubuqhawe lobuzwe bethu.
Lo umnumzana Phithizela Ngcobo, omunye wabaqoqa umcimbi wokunanza imisebenzi yenkosi umzilikazi, ubexoxa le-Studio 7 ese-Upper Marlboro eMaryland khonapha eMelika. Elo Gibbs Dube we-Studio 7.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo, sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington. Live Talk namhlanje kuhlelo Diaspora Forum sixoxa lezizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe eza ekhaya ukuyavota ngobuningi. Sihlaziya ukuthi ibandla eliphikisa le-CCC liyakhonona ukuthi ukhetho kumele lwenziwe kutsha ngoba lweviki edluleyo lube lokuqelibezela. Singakahlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Inhlanganiso yamagqwetha alwela ilungelo loluntu eZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi kumele kubunjwe umthetho wokwenqabela ukuthunjwa kwabantu kweleZimbabwe. Ibandla le-CCC lithi selisungula umkhankaso wokugqugquzela ukuthi wenziwe ukhetho olutsha. Olivalelisayo yimi usithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC ngisithi luyalandela uhlelo lwe-Live Talk.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.